daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 Ntulikazi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Baqala umsebenzi ngolesihlanu. Mina lo town clerk lo deputy mayor isibuzo umbuzo ngolesihlanu kwasokulandela ama managers ngomgqibelo okwathi ke ngesonto basebenza ke ama councillors baqhuba umsebenzi wabo ngomvulo ekuseni sebebuyele eHarare bathi sebe siyalungisa ke i-report.
Umeya wakwaBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebemelele impumela yophenyo olwenziwe liqula labacubunguli bakahulumende ngengqabanqoza ekudolobholeli.
Emaphandleni indaba yamagesi yahlupha kakhulu. Ufumana ukuthi kulezikolo izibhedlela eza electrifywayo ngodaba lwe-rural electrification program.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi emaphandleni lubikwa lubhahile njalo soluphazamise inhlelo eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchayela ihlombe inhloko kahulumende yakweleBhilitane entsha umnumzana Boris Johnson. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni labedale labadala bekhansili yaleli dolobho ele Elderman's Forum bathi sebemelele impumela yophenyo elenziwa liqula lamacubunguli bakahulumende elikade lize ukuzohlolisisa udaba lokuxotshwa umsebenzi kukasibalukhulu wekhansili utown clerk umnumzana Christopher Dube. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umphathintambo ogatsha lwembuso yezabelo umnumzana July Moyo uthumele iqula labacubunguli kukhansili yedolobho lakoBulawayo ngeviki edluleyo ukuzophenya ukuxotshwa umsebenzi kukamabhalane omkhulu wekhansili uTom Clark. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaza ngokusebenza kwale ikhomishini.
Baqala umsebenzi ngolesihlanu. Mina lo town clerk lo deputy mayor isibuzo umbuzo ngolesihlanu kwasokulandela ama managers ngomgqibelo okwathi ke ngesonto basebenza ke ama councillors baqhuba umsebenzi wabo ngomvulo ekuseni sebebuyele eHarare bathi sebe siyalungisa ke i-report leyo abazayinikeza o-minister ukuthi bona kwini abakutholileyo.
Kusenjalo namhlanje abedale ele Elderman's Forum bahlangane lomeya umguni bebuzisisa ngokwenzakalayo lokuthi iqula labacubunguli lisebenze njani. Umgcini sihlalo Elderman's Forum uElderman Phineas Ndlovu uthi basuthisekile ngabakuthole kumguni.
Ubuyile wazohlangana lathi wasethulela konke okwenzakalayo.
UNdlovu uthi njengabadala bedolobho sebelinde impumela yophenyo kumalanga ambalwa alandelayo.
Indaba le isisemacourts isiku Ministry of Local Government ngileqiniso lokuthi lizwile ukuthi uMinister of Local Government uthumezele iteam ukuthi bazocubungula lokhu okuvelileyo phakathi komzwa koBulawayo. Thina ke sesikuzwile esesitshelile simphile kumbe siziphile lathi lelo thuba lokuthi simelele ukuthi kuphumani emthethweni la ku ministry. Ngemva kwalokho nxa imisebenzi yonke leyisenziwe kayisikho ukuthi thina sesiphelele lapha. Njengama alderman akoBulawayo sizaqhubekela phambili hlolisisa khona okwenzakeleyo but asichukuthi sizatshintsha ulutho
U-Elderman David Ndlovu uvumelane lo Ndlovu ethi basalinde impumela yophenyo lukahulumende.
So njobe chibu chairman ukuthi i-due process are being done. So submitted outcome due processes as outlined by the mayor ebesilayela.
U-Elderman Phineas Ndlovu, u-David Ndlovu, uBathandi Mpofu, u-Ephraim Ncube, u-Ameni Mpofu, u-Lord Siziba, u-Norman Hlabano, u-Elmon Mpofu, u-Dennis Ndlovu, u-Abednego Nyathi, u-Matson Hlalo, u-Gideon Mangena, u-Colette Ndlovu, lo-Rafa Moyo, yibo abangene umhlangano walamuhla lo-Meya wedolobho. Abadala bedolobho bathe ukuxokozela okwenzakala kobulawayo abakufuni, abakusekeli, njalo abakuthandi. Ngakho ke bathanda ukuthatha leli thuba ukuxolisa kuzakhamizi zaleli dolobho lelizwe jikelele. Bachaze njalo ukuba lokhu okufunwa izakhamizi abakho yikho balinde impumela yophenyo bazathi sebebona ukuba bathathe nyathela bani ngemva kwempumela yophenyo. Phakathi kwamaviki amabili edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kukamsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami lo town clerk uDube ecala ngokungaphathi kuhle umsebenzi wakhe kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxotsha umsebenzi bakhiya le ofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungo lokuxasana lemihlobo okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela kobulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu izolo njalo selibuyele eHarare. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi emaphandleni lubikwa lubhahile njalo soluphazamise inhlelo eziningi ezasungulwa nge-Rural Electrification Program, ikakhulu ezibhedlela, ezikolo kanye lemavingilini. Lokhu kwenzakala ilizwe libhekane lokusilela kwegetsi kanye lamafutha ezimota okuhambisa osokuphazamise ukuphila kwabantu ezindlini kanye lokuqutshwa kwamabhizimusi. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala emaphandleni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Ye emaphandleni indaba yamagesi yahlupha kakhulu, ufumana ukuthi kulezikolo izibhedlela eza electrifywayo ngodaba lwe-electrification program. So izikolo lezi kuyamele zifundise ama-computers zidependa kiwo amagetsi, izibhedlela lazo zidependa kiwo amagetsi. Uzafumana futhi ukuthi endaweni ezinjengabo-Lupane, kulesibhedlela ezinjengabo-St. Luke's ezisemaphandleni, sisemaphandleni. Lanxa se-growth point esenzi kodwa sisemaphandleni si-cater for ama-services abantu emaphandleni. Indaba ezinjengama-motory, i-motory ye-St. Luke's iyehluleka ukuthi isebenze, ngakho khona lokho kuluhlupho olukhulu sibili ebantwini bemaphandleni, ngoba nxa i-motory ingasebenzi sokusitsho ukuthi sokumele bahambise izidumbu zabo kobulawayo okuletha amakhosi amaneni yikho khona lokho.
Udaba lwamafutha awezimota okuhambisa ke
luhlupha kakhulukazi, lwenza le ntengo yezimota yokugada ikhwele kakhulu. Ufumana ukuthi umango oyi-10 kilometers ugcina ukhosta imali efika ama-$20-$25 ngendaba zokuthi abanikazi bezimota baze bethenga amafutha komkambo omnyama kumbe kulaba abathengisa ngedola lemelika. So ukwenzela ukuthi bathi recover imali yabo amakhosi bawafaka ebantwini abagadayo. Ngaphandle kwakhona lokhu nje izimota zisuke zihluphe zishote ngokubana abantu bayapaka izimota zabo beswela amafutha okuaffecta abantu bemaphandleni kakhulu abantu abafuna ukuhambisa abantu ezibhedlela abantu abawomama abafuna ukuyabeletha.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uchayele ihlombe inhloko kahulumende yakweleBhilitane entsha umnumzana Boris Johnson esithi ukhangelele ukuthi uhulumende wakhe uzadlelana kuhle loweZimbabwe. Umnumzana Johnson ukhethwe libandla lakhe lama-conservatives lamuhla ngoba inhloko kahulumende eyayikhona unkosikazi Theresa May esechiya umsikhundla. Ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili sobuleminyaka bungahambi kahle ngoba eleBhilitane lisethesa uhulumende weZANU-PF umlando wokwephula amalungelo oluntu. Ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena owake waba ngumeli weNsiza South edalele ePhalamende utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi laye uloyisa okufanayo lomongameli Mnangagwa.
Umongameli wethu utshengisele ukuthi ngubaba olesifiso sokuthi iZimbabwe izonakale lililizwe elisebenzekana kuhle lamanye amazwe. Njalo lokuthumeza kwakhe akwenze amazwi lawa utshengisele ukuthi yena akekho ezikhwilini. Njalo ukhandela ukuthi wonke ngabe kwenzakala izolo kudlule. Khathesi abantu abahambe siqhubeke siya phambili sithuthukisa lathi ilizwe lethu leZimbabwe. Njalo sibonakala njengelizwe elabantu abalothando elifuna ukusebenzelana njalo namanye amazwe. Mina ngathi esikukhangeleyo kumbe lami ngikukhangeleleyo ikakhulu ukuthi sisebenze lo hulumende omutsha weNgilandi ukuthi konke kade vele kukhona ukuthuthukisa ilizwe lethu leZimbabwe kungaba ngama-industries kube khona ukuthi athuthuke. Kube yindaba yena le yama-sanctions abe ngama-sanctions akhitshwayo ngoba phela kimi uma ngikhangelela akusela sizathu esiqinileyo esokuthi ama-sanctions vele adinga phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe ngendlela upresident wethu ubaba uMnangagwa asekuphethe ngayo nangendlela abusa ngayo. Ngibona into esikhandeleyo ukuthi ngabe iBritain iyakhipha la ma-sanctions akhona phakathi kwelizwe.
Uhulumende weBhilithane uvame ukwethesa uhulumende weZimbabwe imilando etshiyeneyo egoqela ukwephula amalungelo oluntu lokungahloniphi nje imithetho. Ungathi konke lokho selakulungisisa njengohulumende weZimbabwe njengebandla libusayo leZANU-PF?
Into ekhona ukuthi nje abantu bangathanda ukusola ulutho balusola. Sesikhuluma iqiniso, izinto zonke ngabe zibalwa ukuthi iZimbabwe ayilandeli imithetho kumbe uhulumende kababa uPresident uMnangagwa awulandeli umthetho. Kungendlela yokuthi abantu babefuna ukuthi benze bona intando yabo enjengalokho esikukhangelelayo ukuthi abantu besikhathi bahamba bekhuluma ukuthi asambeni estreetini. Singakhala ukuthi kuyini okwenzakala esitaladeni, imota zabantu zitshayiwe. Uma sithe wathuma amapholisa laphana ukuthi ahambe ayelamula abe setshaywa, uthunywe futhi njalo abesibutho ukuthi babe khona khona phana kube sokusolwa. Kanti lifuna ukuthi abantu kumbe abantu bafuna ukuthi ilizwe libuswe njani?
Lo-ke umnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF njalo wake wahamba ngummeli weNsiza South edale lePhalamende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi kaboni ukungena kukamnumzana Boris Johnson embusweni kuletha inguquko kundlela uhulumende weleBhilitane adlelana ngayo leZimbabwe ngoba kusakuningi okumele kulungisiswe nguhulumende weZimbabwe kundaba zokuhlonipha amalungelo oluntu ndawonye lokunye.
vele kuyinjwayelo emhlabeni wonke jikelele ukuthi xa kungena umuntu bacela ubudlelwane obuthile okwakhelana kahle obokuthengiselana kahle obokudlelana kahle njalo njalo. Kodwa ke isimo seZimbabwe leBrithani sakhumbula ukuthi zihlanganiswa ukuthi iBrithani yayibusa iZimbabwe lokho kuqakathekile ukuthi sibe kwazi. Ingxabano isuka emuva kube lobudlelwane kube lengxabano kube lobudlelwane kube lengxabano ngilethemba ukuthi uyakunanzelela ukuthi iZimbabwe ngeke isebenzi yodwa emhlabeni iyabudinga ubudlelwane leNgilandi iyabudinga le-EU iyabudinga leMelika ngokuba nxa kungenjalo izagalula phakathi kofizi olumangalisayo.
Yena uBoris Johnson umbona esamukela yini isicelo sikaMnangagwa aguqule izinto kube lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili?
Ubudlelwane buzaba kwakhiwa kuphela yikuthi kulungisiswe lezo zinto ezilohlupho, ukuthi kubuyiselwe ukubusa komthetho eZimbabwe, kuhlonishwe isisekelo sombuso, kuhlonishwe amalungelo abantu, kuhlonishwe inotho yabantu kumbe esingathi inzuzo yabantu, kuhlonishwe lokhetho olukhululekileyo, kube lokuhlonitshwa kwayo yonke into eyiyo eyisakhiwo sombuso wentando yabantu, le mthetho yomhlaba ngokunjalo. Ayisiyo nto nje yokuthi likhulumisane engathi lihlangane emgwaqweni licelisane igwayo ukuthi hayi sesingakho ubudlelwane. Ubudlelwane badilizwa yisimo esithile sokungavuswa kahle kweZimbabwe, hayi ukungavuswa kahle kweNgilandi. Ngakho-ke nxa ingangavuswa kahle iZimbabwe akuzukuba lobudlelwane la noma ngubani ngaphandle kwabantu ababusa kabo abantu babo kwezinye indawo.
Lakho nje ukuthi okuguqukileyo lapha inhloko kahulumende kodwa ibandla elibusayo eliziphetheyo lilokhu lilibandla linye.
Kunjalo lokho kubusa iConservative Party leyo mhlambe bacabanga ukuthi njengoba babengathi balobudlelwane obungcono lo Margaret Thatcher ngabo 1980s kusuka ku-79 bacabanga ukuthi bazabe lobudlelwane obuhle kodwa ubudlelwane badilizwa yikungenzi kahle kwabaseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke ukufuthelana kwele India ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi uMongameli Donald Trump wele Melika usevumelane lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Narendra Modi ukuthi abe ngumlamlankunzi kungxabano yelizwe lakhe lele Pakistan phezu kwendawo amazwe omabili ayibangayo eKashmir. Ibandla lezombusazwe leConservative Party lakwele Bhilithane lazise lamhlanje kuseni ukuthi umnumzana Boris Johnson nguye onqobe kukhetho lokudinga inhloko kahulumende entsha. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. Abanye abezitolo ezithengisela ezinye ama-wholesalers sebesithi kabadiliveli impahla ngenxa yokuqonga kwamafutha la. Intengo yamafutha ezimota ingezelelwe izolo ilitha elilodwa lisuka kumadola ayisithupha $6.10 layafika kumadola adlula kancane ayisikhombisa $7.47. Lokhu kukhwela ngokwesihlanu kusukela ekuqaleni komnyaka. Iningi selisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile ukuvuselela umnotho, kodwa abanye abafana lomnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF bathi kumele uZulu aphe uhulumende ithuba lokuvuselela umnotho welizwe.
Engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi abantu abakhuluma njalo ngabantu abangani abantu abaphikisana lohulumende. Sonke isikhathi bengaba lento ezinjengazenezi bathi uhulumende sehlulekile, uhulumende sehlulekile. Angikwazi ukuthi batshoni ngakhona ukuthi uhulumende sehlulekile. Angikwazi khonokho kuyamangalisa nje ukuthi kuvela ngathi. Kodwa asikhangeleni phela ukuthi umthuli ubeke sobala emsukwini ezedlulileyo kulokho evali sithi hayi umumo lokuzulunge kuzaba lobunye ubunzima esizangena phakathi. Lo mongameli wathi ukuthi kuzaba lobunzima kuzabele kubotshwa amabhanti. Asithi ukuthi into kazilula kumbe into zimi kuhle. Izinto zinzima sibili. Uma umona lowo kulesinye isandla sokwehlulekisa esikhona okumele sinqotshwe futhi isandla lesi esokwehlulekisa esithi thina kule sabotage ekhona entweni zenezenzakalayo. Kodwa ngokunjalo hayi kuyakuyiwa phambili akubuyelwa muva. Ngileqiniso wonke umuntu ukhangele ukuthi kuyasetshenzwa akudlalwa. Kumele kulungi kuphela lanxa kuthe kwabanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi intengo yempahla zonke isihle yakhuphuka kusukela kukhwezwa intengo yamafutha ezimota.
Ngabhodabhoda edolobheni elikhulu lakobulawayo lamhlanje ngemva kokukhwela ke kwamafutha ezimoto nanzelela ukuthi impahla eziningi esingathi ngama-basic commodities asekhwelile ezitolo nanzelela ukuthi e-cooking oil kade sibathenga abo 23-25 lamhlanje nanzelela ukuthi sebeku-$28. So izinto-ke zikhwelile ngokukhwela ke kwamafutha ezimota-ke kubuhlungu kakhulu-ke ukuthi ama-salaries abantu lokhu emewandawo kodwa-ke izinto-ke ziyakhwela ukuthi-ke izimuli eziningi azisenelisi ukuthi-ke zithenge lawa ama-basic commodities sekuluhlupho olukhulu oselukhona elizweni.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha sokuzabangela ukuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation siqonge.
Mona njengani kuzaba nzima ebantwini ngoba ukukhwela kwentengo ye-fuel kuzathi uyatsho ukuthi into zonke ezinye sezikhwela ezinjengama-basics esiwasebenzisayo kuzenza ukuthi abantu izimali abalazo zingeneli. Khathesi sibone i-inflation ibiku-125%. Ngokubona kwami kuza kukhweza i-inflation njalo.
Ezinye ingcwethi zithi ukuphiwa imali yokuphathisa amapholisa lamasotsha cushion allowance okwenziwe nguhulumende kuviki edluleyo yikho osekubangele ukukhwela kwamafutha ezimota. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni abe-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS lamhlanje basungule imfundiso yenhlelo zemisebenzi yezandla ezijeneyo engenziwa ngababalisi kanye lokuzivulela amabhizimusi abo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lezi zifundo zibikwa ziqhutshwa ebulenjini lapha ababalisi abangamashumi amane abakhangelelwe ukuthola imfundiso ngendlela zokuzinakekela lokusungula amabhizimusi. Iqembu lakuqala ukuthola limfundiso likhangelelwe ukuthi lingaqeda bese lisiyafundisa abanye ngenjongo yokuthi ababalisi labo benelise ukuthola inzuzo eceleni kulokumelela iholo. Uhlelo lolu luzafundisa ngendlela ezijeneze zokudinga imali yokuqalisa ibhizimusi, ezokulondoloza ibhizimusi, amathuba amabhizimusi akhona elizweni lokunye. Umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Obed Masaraure uthe lolu hlelo luzaqhutshwa ebulenjini ukuze ababalisi abasezabelweni labo babe lethuba lokuphatheka.
We are really focusing on capacitating teachers with the skills of project.
Sizama ukukhuthaza ababalisi ukuthi benelise ukuthola ulwazi lokuthi bazenzele amabhizimusi amancane. Sibafundisa ngamathuba akhona ukusungula amabhizimusi.
UMasara ure uqhubeke ethi iqembu lakuqala elizaphatheka kulolu hlelo lababalisi abangamashumi amane 40 abavela ezabelweni zonke zelizwe yibo abazafundisa abanye.
So this online work training is focusing on the trainers. So we need the people in mission.
Lolu hlelo lokufundisa ebulenjini luzafundisa labo abazafundisa abanye. Ngalokho sikhangele labo abasithembise ukuthi bazenelisa ukuba besebulenjini. Sizabafundisa ukuthi labo bafundise abanye.
Ababalisi abaningi bakhanya belwamukela ngenjabulo lolu hlelo besithi luzabanika ulwazi abaludingayo ukuze labo benelise ukuziphilisa ngokuqhuba awabo amabhizimusi ngesikhathi bengekho emsebenzini. Unkosikazi Faith Ndlovu ngomunye wababalisi basemaphandleni othi nxa bengaphiwa ulwazi lokusungula amabhizimusi labo kungabanceda kakhulu.
Njengombalisi osebenzela emaphandleni siyajabulela uhlelo lolu oselubuyile njalo siyaluthakazelela. njengoba njengababalisi khathi sisekwanisa ukuthi sivule amabhizinisi ethu sizisebenzele njalo sibe lolwazi lokuzwisisa ukuthi imali isebenza njani nxa usule bhizinisi yakho.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Sihlemoyo uthi loba kungumcabango omuhle udubo olukhulu kuswelakala kwemali elizweni.
Into abasifundisa zona lezi yeze ngasinceda but akusebenzi nxa singelamali yakhona ukuthi senze sixase ama-projects akhona ngoba even sisodwa sihlale sinje siyakwanisa ukuzicabangela siyakwazi ukuthi sukuyenzani kodwa imali yakhona ukuthi siqale ama-projects lawa yini aba asinika kumbe ngamaloni amele thina amathisha amakhaya.
Uhulumende uqhubekela phambili laye ekhuthaza uZulu ukuthi azenzele imisebenzi yezandla ukuze enelise ukuziphilisa ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Lolu hlelo lukhangelele ukukhuthaza ababalisi ukuthi bazenzele imisebenzi yezandla kanye lokuthi badinge ezinye indlela zokuthola imali yokuziphilisa ngesikhathi iholo labo liqhubekela phambili lincipha nxa liqathaniswa lokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Lokhu kuza ngemva kokunanzelela ukuthi ababalisi abaningi abalwalo ulwazi lokuthi baqhube abo amabhizimusi ngendlela elohlonzi. Uhulumende ulugatsha olumela labo abenza imisebenzi yezandla kanye lamabhizimusi asacathulayo lapho abangathola imali lolwazi lokuthi baqhube amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Siyabonga Bhebhe. Abathenga impahla ngaphandle kwelizwe bezithengisa elizweni bathi ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe okugoqela idola leMelika sekudale ukwehla kwenzuzo kubhizimusi labo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaburon kweleBotswana.
Kulandela isinqumo sikahulumende sokwesula ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe, abaphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana besiyathengisa ekhaya basele belokukhonona okukhulu. Umnumzana Rodwell Ndlovu yena othenga imigqoko eziyathengisa emkambo weflea market koBulawayo uthi okunzima ukuthi bona kweleBotswana bathenga amapula kodwa uma befika ekhaya kumele bathengise ngedola leZimbabwe.
Kuqala besisiba lethuba lokuthi sithengise ngepula, ngerandi kumbe ngedola lase-America. Kodwa kathesi okuchoyo ukuthi nxa ungakwenza lokho ubuze laleyo mali usungabotshwa. Njalo ma usuthengisile usuka kube luhlupho ukuthi sokumele ukuthi imalana uyitshintshele kubhondi. Ungayitshintshela futhi kubhondi sokumele ukuthi nxa usufuna ukuya phandle uqase futhi udinga ipula ngedola lase-America kumbe irandi ngoba ibhondi alivunyelwa phandle.
Unkosazana Sihle Sibanda othengisa impahla endlini efana lamagedlela kagezi lezitofu uthi ukuswelakala kwedola leZimbabwe emabhanga kanye lemkambo omnyama lokwehla kwesisindo salo nxa liqathaniswa nedola leMelika kutsho ukuthi kuba nzima ukuthi bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungakhangela ngesikhathi kungeniswa imali yeZimbabwe irate bekuyi-1:2 kodwa khathesi isikhwele okwamagama. Ukungahlaliseki lokhu kuba nzima kithi esiyabe sifuna ukuthenga ngemali yakwamanye amazwe.
Inani eliphezulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi ekhaya liphila ukungena emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa ukuyathenga impahla yokuthengisa. Ngaphandle kwemali abanye abafana lomzana Rodrick Dube bathi inhlanganiso ebona ukuhlawulwa kwemithelo eZimbabwe Revenue Authority iZimra yathatha okumele kube inzuzo behlawula ngemali yakwamanye amazwe kwezinye impahla.
Kulezinye impahla othola ukuthi umthelo wazo uhlawulwa ngemali yakwamanye amazwe emngceleni. Lokhu kudala ukuthi sibele reduced profits. Ngakho uhulumende ngesimo esikuse ngabe uyehlisa umthelo weduty njalo lawo ubhadalwe ngemali yakweleZimbabwe.
Udube ukhonona njalo ngesinqumo sokuvimba kokungena kwamafutha ezimota wona asedula okwamagama eZimbabwe.
Ifuel ikayivunyelwa uma ungena layo vela phandle kwelizwe. Isizathu yikuthi ikhona ekhaya kodwa khangela ukuthi price yawo ikhwele njani kulamalanga.
UZulu ukhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukufaka iziqondiso zokuvimba ogugudeka komumo womnotho elizweni osekubone intengo yamafutha ezimota ikhuphulwa kwesine lokhe lumnyaka uqalileyo izolo okuza kwenza le ntengo yempahla ukudla lokunye ikhuphuke njalo nje. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Gwenya, sesiligqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo ngendaba zekuseni ngo-6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.